udubo lungaba sendaweni ezithize nje enkomo labalale okokuqala iningi labantu abalazithupha zokuthi babhalisele ukuvota uhlelo lokunika abantu izithupha alwalusilela abantu bayakhumbula okwaba lesikhathi labo wathi izithupha ngatholakali imishina ifile yikho lokhu sibile mboni lokunye kungaba imbangela yokuthi abantu bayevalutshwane okwesibili njengoba siseduzane le-South Africa leBotswana iningi labantu abatsha ngokuswelakala kwemisebenzi basuka bathatha imingcele baya emazweni wona lawo engiwaqambileyo besiyadinga ukuziphilisa ngibone ngathi-ke okunye ungaba yikho lokhu njalo okunye okungaba ludubo yikuthi abanye abantu sebediniwe into zokubhalisela ukuvota ngoba bayakuthi esingaze sibhalise sithini kakuntshintshi lutho engathi i-registration fatigue ngesilungu zona lezo izinto yizo ezidubayo zokuthi abantu babona le misebenzi engabi khona ithathwa ngabantu bokuza babe sebesimazi bavota sezokutshintshe lutho phela amajaha la otekeja abasebenza emagangeni bawutshinta abalazi isikhathi sokuthi benze njalo bona badinga imali yizizathu mina engizibonayo engathi zibangela ukuthi ababhalisela uvota bayevalitshwane
ukubotshekesha bonabo abathe baphatheke ngokudinga imali ila kulabo abathi sebediniwe ngokuvota ngoba kulatshintsho oluba khona esikhathini esiningi kukhona ongathanda ukukutsho kubo yini
engakutsho yilokhu ikuthi nxa umuntu esezimisele ukudubeka aze aye kufa yebo angatsho njalo kodwa okhangelele ukuthi impilo yakhe kumele iguquke ngoba yena utekeja sozahlale engutekeja amandla ayaphela kuzaphuma ukwenza okunye ngoba laphana kulapentsheni akulani akukaziwa lokuthi kuyaphumani ngamadayiza nje ngamakhasi ukuthi nxa edobhile udobhile engingakutsho yikuthi okwanonisa ingulube kakwaziwa ngubani owaziwa ukuthi enxa bangabhalisa babhalisele ukuvota udubo lwabo lungaphela phela ukuvota kukhangelelwe ukuthi luqede udubo lwabantu